Ngemva kokuvimba ukutshengisela kukaZulu mhla ka 31 Ntulikazi, uZulu weZimbabwe labaphandle bahlangene enkundleni yokuxhumana eTwitter lapho aqhubeke etshengisela ethi impilo zabantu beZimbabwe zisengozini phansi komkhankaso onikwe igama lokuthi Zimbabwe Lives Matter. Lokhu yikho osekwenze uMongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa akhethe iqulaza lithumela eZimbabwe ukuyahlaziya udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu lokuhlukuluzwa mahlayana kwabantu abasola umbuso weZANU-PF. Iqula leli libunjwa ngowake waba ngumphathi ntambo kahulumende uMnumzana Sydney Mufumadi kanye lowake waba ngumlawuli wedale lePhalamende uNkosikazi Baleka Mbete. Umqondisi wePublic Research Institute of Zimbabwe, iPRIS, uDr. Gordon Moyo, uthi ukuthumela iqula licebo elihle, kodwa kulokhophe olusolisayo ngabantu abakhethiweyo.
Ukhophe lolu lubangelwa ukuthi balobudlelwano obunengi kakhulu leZANU-PF, ikakhulu uMamalo, ube ngu-chair we-ANC wesikhathi eside. Ubehamba kuma-Congress ezano, kube kudingakala abantu abathembekileyo, aba-neutral, abazakhangela uhluphe lweZimbabwe ngesu elingakhethi lutho.
UMnumzana Dumisani Nkomo ongumqondisi we-Habakkuk Trust uthi kubalulekile ukuthi iqula elikhethiweyo lihlangane lamalunga onke aphathekileyo ukuze kuvele impumela engathulisi ilizwi labantu.
Injongo yama-special envoys. 2. Bazahlangana lobani. 3. Nxa sebebhala iripoti yabo izaya kubani. Kuyebe kuqakathekile ukuthi iripoti le ibe independent, tshengise sobala ukubana uhlelo lelo alujonganga ukubana luthulise amazwi ukuze kube lokuthula nakube lenguquko enhle.
UMnumzana Bukhosi Nkala olilunga leMthwakazi Republic Party uthi akulampumela enhle ezaphuma kuqula elithunyeziweyo.
Hayi, akulanto engaphumelela. Kodala beyenza le kusase nguThabo Mbeki. Ayizange yabisa impumelelo ekhanyayo. Sokuze kumanje lokho ethunywa kuke wathunywa abanye ngaphambilini kodwa ke ayizange futhi yasebenza.
Unobhala jikelele weZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mthatha, uthi uhlupho lweZimbabwe ludinga abantu beZimbabwe, hathi abantu bokuza.
Indaba le idinga amaZimbabweans wona ngokwawo. Even singatholi umuntu ozovela ezulwini, uma inhliziyo zethu zingakaphenduki ukuthi sihlangane ukuyakha sonke, asoze laye alungise indaba esikhangelelayo njengelizwe. So kuzodinga ukuthi thina amaZimbabweans sifake amakhanda ndawonye siyakhe iZimbabwe esifunayo sonke.
Ibandla leZANU-PF lethule umbiko lisola inkulumo ethulwe nguNobhala jikelele webandla le-ANC uMnumzana Ace Mahashule. iZANU-PF ithi ibandla le-ANC akumelanga lingenele indaba ezilandiswa enkundleni zokuxhumana ezebulenjini, lisole njalo ukuthi lalo ibandla le-ANC lilabantu abetheswa amacala enkohlakalo kodwa alikaze lingenele. UNobhala kugatsha lukahulumende lwezokukhitshwa kwembiko uMnumzana Nick Mangwana utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi akula kuthunjwa kwabantu kanye lokuphulwa kwamalungelo kaZulu. Uchaze ukuba njengawo wonke amazwe omhlaba eZimbabwe lalo lifaka imithetho eqinileyo ukuze uZulu aphephe kubhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.